Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 25 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje ngesikhathi ukuphindela elizweni kukamsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabanengi ibandla lezanu PF lithi limemukela ngezandla zombili iKhansile yakwaBulawayo ekhangelelwe ukusungula kusukela namuhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esuka ku-72 esiya ku-96 ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu.
Esathi zimeeting ku-councils bazi abanye kodwa ungathi abantu bakile abantu asikeonke ababuya abayanazelela vele isimo esikhona sokuthi vele izwa ntatyani akula manzi emadamu nama-pipe sethu abevele engalungiswanga kahle.
Izakhamizi zithi kuhle wonke umuntu achasiselwe ngodaba lokuvalwa kwamanzi.
Ukuthi abaningi bazile kumbe kabazwanga khonapho kulapho kulohlupho khona ngoba i-message lezi sikhuluma ngazo sizithole ku-WhatsApp abantu abaningi abasavula ama-documents lawa angantwakhi amabhanki amaningi kumbe kuzwe kusinekade singantwakhi la mabhanki kumafoni ngoba i-council isukube lohlupho lokuthi iyathembela ukuthi abantu bonke balama-smartphone.
Owayengusodolobho we-New York emelika uMnumzana Michael Bloomberg oyisinothi i-billionaire uphumele egcekeni ngokusemthethweni izolo ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ngesikhathi ukuphindela elizweni kukamsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabanengi, ibandla lezanu PF izolo lithe limemukela ngezandla zombili. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Simon Khayamoyo utshele umsakazo we-ZBC ukuthi zonke izizalwane zeZimbabwe ezithanda ilizwe lazo kufanele zizwe zithokozile ngokubuya kukaMnumzana Chiwenga, yena ofike elizweni ngomgqibelo evela eChina lapho abeselatshwa khona okwenyanga ezine ezedluleyo. UMnumzana Moyo utshayele ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngathi yikuqoqa kwakhe ukuthi uMnumzana Chiwenga elatshwe kulelo lizwe. UMnumzana Chiwenga ufike wakhuthaza abantu ukuthi besebenze gadalala ukuthuthukisa ilizwe labo, wasola odokotela ngokukhalala umsebenzi. Abanye bacabangela ukuthi kulokulwisana phakathi kukamongameli Mnangagwa loMnumzana Chiwenga, kodwa iziphathamandla zikahulumende zithi lokhu akusiqiniso. Ababili laba bobonakale bethabelana emifanekisweni. Ikhansili yakwaBulawayo ikhangelelwe ukusungula kusukela namuhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esuka ku-72 esiya ku-96 ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu. Ukhansela Mildred Ncube ka-Ward 16 eGwabalanda uthi umanisipala uzamile ukwazisa izakhamizi ngalolu hlelo ukwenzela ukuthi zizilungiselele.
Esathi zimeeting ku-councils bazi abanye kodwa ewadi abantu bakile abantu asikeonke ababuya ezimeeting abayanazelela vele isimo esikhona sokuthi vele izwa ntatyani akula manzi emadamu nama-pipe sethu abevele engalungiswanga kahle bacasisile sizabiza futhi imeeting sibatshele.
Kodwa sesikhangela wona lawana we-72 hours lawo ayingabahluphi yini?
Hayi, lawana zangabahluphiyajayele konke bayawazi sazi ama-dates abo kuhle angithi kuhanjiswa amaphepha la kuma-WhatsApp konke kuhanjisiwe
manje ngesikhathi amanzi laphana ecitshiwe abantu bathola ngapha amanzi okusebenzisa nsuku zonke
banazi izigubhu abaningi bakhona vele izigubhu babelazo nxa kuyukuthi yalasigubhu uyakwanisa njengani lanti ngisebhakana ndala so nxa kuthi izigubhu zazizintithwane nxa ama-timetables awafanani bayakhaphakalani bathatha amagogonyoti bazosebenzi abanye bayathathela uvifo ngoba sihambelani ama-timetable ethu lesisayini nalapho egwabala ndakemnda wakho baphana emagogonyoti engikhangelani nakwabi akwenzakali ukuthi i-timetable ifanani ukuthi lama ngilawo lapha lemagogonyoti abalawo nezivevo abalawo akuhambe njani ama-timetable achiyani bayabithatha empopini zabanye besizama khonapho nxa uyinto umntu wakho nayasikhupha abanye bavele banama-drums abathenga abantu i-situation bayinanzelela abantu abaningi ayaze ayefikafika amanzi vele kuezinzini
kodwa umuntu angathatha amanzi ingqe kubani kumbe yilaba ababevele bencedisana
abancedisana abantu even noma kubani abantu nge-situation yamanzi akula mntu enyekhamukuthi amanzi ebengakwaziyo
ama-bhawuza bayawaletha ispecial nxa kufiwe bayawaletha amabhawuza okokuthi lawe nxa ungelawo amanzi ube emgqomo yakho uyahamba uyethatha
izibhorane zikhona ezisebenzayo
ibhorane hayi inesami isibhorane asisebenzi bakusithwana zakusebenzi
lo ke ukhansela Mildred Ncube kaward 16 eGwabalanda sixoxelaye eKwaBulawayo. Siphinde njalo sakhuluma lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali baleli dolobho eyobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Mine lokuthi nengihlala kilo ukuthi ukhanye ukuthi ngabahambile namhlanje ngesandi azaye kuya ngolesibili kuphinde futhi ahambe ngolesithathu aye kuya ngolesihlanu ilanga lakomgqibelo yilo kuphela esingathi sikhangele ukuthi avuke khona athone khona. Okumele sikunanzile futhi uthi ukuthi abaningi bazwile kumbe kabazwanga khonapho kulabo kolohlupho khona ngoba ngananzela ukuthi imessage lezi sikhuluma ngazo sizithole kuwhatsapp abantu abaningi abasavula ama-documents lawa ngantwadla amabhanje amaningi kumbe kuzwe thine kade singantwazi lamabhanje kumafoni ngoba ikhansil isukube lohlupho lokuthi iyathembela ukuthi abantu bonke balama-smartphones abavele bengelawo ama-smartphone angikhona uyafika ukuthi kusasa laphamba kusasa umuntu yaloke ecabanga ukuthi amanzi akhona so ngenzeka kusasa ngizike ngithulula amanzi anambe ngithela ngawo ngibe ngiqeda ukuwathula abe sehamba okwesukukhuthaza kakhulu ikhansil ukuthi ngabisa umbiko phambili iwulandele ngalowo mbiko kodwa ngangasawulandele kuyaphambanisa abantu
lokhu lukhona lulani uhlupho lokuthi abahlala eziqongweni bengatholi amanzi lanxa bemele bawathole
kakhulu bakhona abantu abasebenza ama-3 weeks ungakhangela forestate lapha kwaBulawayo endaweni ezinjengePhumula East indawo ezinjengePhumula East sila bhota abaveka amathathu bengela manzi sengengabathinta laba be-councilini ku-WhatsApp group yabo baphendula ngize ngikhulume labo leke bayaletha amala amabili amathathu kodwa ngananzela iPhumula East kakhulu ward 19 isebephila ngamabhawuza akula manzi lawaphumi lolokhangela isigaba zonzana ubabuzana la engafakaza ngoba nguye ukhansila wendawo nalyana kube sekuthatha indawo eziphezulu ezinjengaboPhumula South ngale kebongwalongwalo lakho amanzi nxake ngasavukake ebusuku ngabo 11-12 bewanqamekela kuyade kusise ngasekho so lokhu lohlupho lwalo njalo hlala sikhuluma ngalo emhlanganweni yethu emahholo sasikubike khona ukuthi kanti kwenziwa kuyini ukuthi indawo lezana zingatholi manzi kakhulu lezi ezidansileyo babe sithi pumping system yabo kayela manzi ngoba akuncedi ukuthi umuntu ethi ngumhlali wakoBulawayo engatholi manzi avele empompini kumbe elale ngalalanga egqutile elindele ukuthi amanzi lawana awathayimele ngalinde kuze kube phakathi kokusukuza abuye la akhelele njengabanye ngoba vele basebenzisa amanzi abayathatha ezigubhini esingathi i-running water kabalayo ngoba bayaligcina ezigubhini.
Sixoxelayo i-council njalo bathi okunye okubangela konke lokhu ikucitshwa mahlayana kwamandla amagetsi
amagetsi koBulawayo nxa ungasatholanga njengathi ngapha lapho endihlezi khona ngase ngasatholanga ngomgqibelo kumbe ngesonto kusiyathaya imini yantambama ngomvulo kusiyafika kulwesihlanu kuveleka kula magetsi ize siyacitha amagetsi sokungantwa nje into vele sijayelekile 5 kusiyathaya u-10 11 ebusuku yikho lapho aphenduka khona amagetsi kodwa sikukhuthaza ikhansil ukuthi kanti kungaba njani ke babuye le-program bebadinga i-donor funding ukuthi bebabe lama-generator kumbe basebenzisa amasola singazi ukuthi ongasebenza ngcono kuyini ngoba amanzi vele kuzamela ponti singadiphenda ngokuthi izesa kayikho ngokubona kwami vele izesa kayisozeyaba khona okwamalanga aseduzane ngoba ungakhalela baya bekuthe ukuthi ikaribha kakula manzi ngale wange kuhlala kufile okumthina lokhuyana ngakunjalo-ke i-council sokumeke ukuthi icabaye ngaphandle waloke jale ukucabanga singathi ukucabanga ngaphandle kwepolice singwalathi sinje kwana abase slide namalayito lalawo esola kumbe sikhiphela ngamagazi
inhlelo ze council ziyanceda yini ezokuthi nqa kungelamanzi benzani
okuvamile kakhulu ukuthi ibhawuza iyabuya ngikhangele kakhulu indawo lena ngibe ngikhuluma ngayo iward 19 ephumula east lapho sifika kula manzi kodwa engingakwaziyo ukuthi amanzi lana abenelisa bonke abantu yini ngoba ngiyambona ibhawuza eyodwa ngelanga ngelanga ngingazi njalo kumbe iyabenelisa bonke abantu sikhangele ukuthi iphumula east indawo enkulu kakhulu lezinye indawo ezingaze zifuna amabhawuza abantu abathina bethola ukuthi lapho kufikela khona ibhawuza kuzokufikela laba abahlala khathala lapho kufikela khona ibhawuza bagcina besiba le problem yokuthi nxa usufika komakhelwane lapha makhelwane azoza kunedinsuku zonke ngoba laye ibhili lapha langasibuka izabuyimtshaya ngoba kade isikhathi livumela ukuthi umuntu athole 350 liters ngelanga so nxa sokubuya abantu abaningi kakhulu laphana kuthi ukuthi amanzi abo sewasebenzisile la besemtshaya ngangale kwakhona sesiba le penalty indawo ezilezibholane ezikhangena njengabomketa labonkulumane bangcono bona kodwa ngathi ungakhangela indawo ezinjengabophumula north vele kakula sibholane ngitsho lesisodwa ukhangela iphumula east engcwele ezibholane ezimbili iphumula south engezelwe ezimbili zintathu yewe yezikolo ziyafika ibhawuza kabili kathathu kusiya ngokuthi ibiziwe bekayibizwanga kodwa uhlupho lolwamanzi kalo hluphi kuphela izindlu lapho kuhlala khona esingathi imizi yabantu lezikolo kuyahlupha lezibhedlela kuyahlupha
lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekhona le kobulawayo Ngesikhangeleke indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi umholi weZimbabwe National Army umnumzana Etsai Chimonyo uthi ibutho lesizwe lizimisele ukuqeqesha amalunga alo ukwenzela ukuthi alondoloze abafuna alondoloze ukuthula ngoba kulabafuna ukubangela udlakela uthe kulamaqembu ethusela ilizwe kodwa eleZimbabwe alesabi ngoba ibutho lizimisele ukuvukela isizwe salo ubonge izizalwane zeZimbabwe kanye lomanyano weSADC ngathe ukubambana kwabo bekhankasela ukuthi iziphathamandla zikahulumende kwethulwe izijeziso ezatheswa ezinye iziphathamandla zikahulumende ngamazwe aphetsheya ngulandela ukunqoba kweqembu leHighlanders emdlalweni wenguqu 1-0 enkundleni yeBarberville Stadium izolo ingcwethi ezicubungula ezemidlalo zithi umdlali uPrince Dube onguye ohlohlele ibhoso utshengise ubuciko obukhulu kulo mdlalo ngoba inanzelele ukuthi ugoalkeeper weManica Diamonds uJoram Mutshambo ubengaphi kwenzela ukuthi alikhambele emambuleni iqambuleli alinqotshwa alikanqotshwa emidlalweni elithumi lambili edluleyo njalo selilubhekiseko wechipuku Super Cup lengezi Platinum Stars. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngikhuluma noMofeti ngobe esendaweni yaseGoli. Kanti into eyenza ukuthi khona iUnited Nations ingangenele edabeni laseZimbabwe yini? United Nations ayingenele edabeni laseZimbabwe ngoba iAfrican Union neSADC azisizi abantu baseZimbabwe. Zona ngumthetho zabunjelwa ukuprotecta ama-African leaders acorrupt. Ingangenela njengaseLibya. Ikhulu labantu baseZimbabwe siyakudinga khona lokho.
Linjani balaleli leStudio 7 mina igama ngugavadela Ncubela. Okunye balaleli enzama ukuthi ngililimukise khona kathesi ngoba uDisember seqalile njengamanje. Asiqapheleni kakhulu labafana abadlala ofeja feja lapha. Balamasalamuzi amakhulu kakhulu bayathathela abantu izimali so lapho lihamba kwandi qaphele. And abafana bakithi abafana bakithi ekhaya eZimbabwe. Ibabakangileyo ngento yakho wena le. So liqaphele kakhulu abantu bayingozi kakhulu especially uma uthola bedlala belungasondeli phansi kwangkhona. because ma usondela bakuthathela imali ngamasalamos. So you'll be careful.
Sanibonani Studio 7 igaba lapho ngu-Adolf Shaba. Siyabonga ngethuba elisiphalona. Ngithala nje ngohulumende wakithi lokho kela ngu-Emerson Mnangagwa ohlukumeza abantu, kodwa nje lawo nje ngamasayensi wokuwa kombuso, ngoba even nemibuso yonke kehama mayise siyafika ekugcineni ngamanye amasayensi abonisa ukuthi siyakuwa, ngoba hhayi kuyabonisa ngokuthi bahlulekile, abasenawo amandla, sebefuna ukubambelela ngakho konke abalakho. Ngitsho nasebhayibhilini ma uyifunda uba khona lapho nje sebefuna ukuqeda abantu ithemba ukuthi bangakwazi ukuma, bengakwazi ukubambana, kodwa ngendlela abantu engibona bebezimisele ngakhona phambili kuhle kakhulu.
Mina ngithanda ukuthi ngihalalisele iFilabusi United Football Club enelise ukuthi sale ku Division 1 lo nyaka isindile. Siya ngihalalisele abafana okugodlwayo sithi halala, qhubelenze njalo kulo mnyaka ozayo. Asilifuni emsileni, silifuna libe phezulu ngale kwezikhontesta phezulu. Lenze kahle yimi, ngiyalibonga kakhulu bafana, ufana okugodlwayo. Sibonga Nkosi Mthunzi, siyalithanda kakhulu.
Okhulumayo ngumfo kaNkomo Banele, ngikhuluma lapha ngiseJohannesburg kwe-South Africa. Sinekhangela lasekadeni kudala nxa silandelela umbuso wamaNdebele, umzilekazi wayelabantwana abadala kulo Nkulumane, abadala kulolo bhengulo, kodwa labo bantwana abazange bakhethwe inkosi ukuthi bathathe isikhundla sayo ngemva kokubana yona siyedlule emhlabeni ngenxa yezizathu mhlawumbe ezijiyeneyo. Uhlangabezwa wakumele ukuthi njengezibulo likamzilikazi athathe ubukhosi bukayise. Whether uDouglas umdala kumbe uJoram umdala, unhlanhla amangonxabe ukuthi wasuka eqonywe nguyise ukuthi ngiyoze kuthatha induku zobukhosi bakwaNdebele, akula muntu ongakuguqula lokho.
Yebo, linjani bafowethu? Eyi, indaba yokuthi akwabantu ilusizi, kodwa ungakhangela kakhulu abantu abachayiweyo ngabantu abadala, abantu abangomama. Hambe shiwa ma ungachaya ukhulu umdabulikhanda echaya ngabafana abancane, ngama-youth, ngabafana laba balama-20 something years, laba bafana abade bechaya abantu abadala. Shiwa kubonisani lokho? Anti bafuna ukuthi besaba abantu, sebethusela abantu ukuthi kungathiwa i-MDC lomhlangano kakekho umuntu ozofuna ukuya khona lapho. Hayi, anginawo amaningi nje, bengithi nje ngidlulise wona la amafishane ade nginawo.
Le ndaba yokutshintshwa kwezitrata lapho kwenzakala koBulawayo, especially koBulawayo, kuyabhora kakhulu, ngoba manje sekugcwele amagama ezitrata angabizeki, izibongo zakhona they are very very funny man. Lokhuya kuyasincolisela idolobho kahle kahle. Why bezothatha uMnangagwa bemfakela phaya ebantwini ezama ukubaqeda, maqede lapho azothathwa abizwe ngesitrata sakhona, athole i-honor. Uthole i-honor for what? Kumele abe honored le eHarare kibo or eGweru, hayi la koBulawayo. Khona manje nje bekumele ukuthi aqala ayokhulumisana noZulu, azi ukuthi uZulu uyavuma.
Msakazi, ngiyakubingelela ngokuzalwa. Mina ngiyinsizwa yaseFilabusi, kodwa ngokuhlala ngiseGoli nginguDevson. Bengithanda nje ukudlulisa ngobuhlungu benhliziyo ngesehlakalo sokushaywa kwabantu ngendlela okwenzekala ngakhona. Le ndoda leyo nguMnangagwa kudala ihleli lapha ngomgabe from ngaboma-1980s. Kuletha isikhumbuzo seGugurawundi ukuthi ube nesandla esikhulu lo nyawo wayehamba ngalo nomgabe, nanamhlanje usahamba ngalo. Nawo amaphoyisa akhona akhohlakele ingane ezincane ezishayonina noyise.
Bonani, sanibonani nonke basakazi.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7. Le ndaba le eyokuthi kuthiwa khona amaphoyisa ebhaxabula abantu ngaleya ndlela, ama-opposition party akusamela akonteste manje. No.
Lawo ke ngamazwi abalaleli beStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubhe abantu abangamashumi amabili lasithupha engozini yendizamtshina ebisanda ukuphakama elizweni leDemocratic Republic of Congo. Indizamtshina le iwele lapho kuhlala khona abantu eduzane legceke leDoma Airport kulelo lizwe. Njalo abayisikhombisa abatshone kulingozi bebezimele phansi. Ukudaba olusaqhubeka elemelika kwelemelika elemizamo yokumisa umongameli Donald Trump umsebenzi ngohlelo lwe-impeachment, umnumzana Devin Nunes owebandla lama-Republicans wenqabile ukuphendula umbuzo phambi kwekomithi ephenya lolu daba okuthi wahlangana kumbe hatshi lesiphathamandla se-Ukraine ukuthi athole ulwazi ngendodana kamnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama. Kodwa abanye bathi ngempela wahlangana laso leso isiphathamandla eVienna ngomnyaka ka-2018. Ngesizwe eziphathelane leMelika, wayengusodolobha weNew York khonapha eMelika umnumzana Michael Bloomberg oyisinothi ibillionaire usephumele egcekeni ngokusemthethweni ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Uthe injongo yakhe emqoka yokuncintisa ngeyokuthi anqobe umongameli Donald Trump abesevuselela ilizwe leMelika. Uthi okuzabangela ukuthi anqobe kukhetho yikuthi ulolwazi olujulileyo kwezamabhizimusi lakuhulumente. Umnumzana Bloomberg owayekubandla lama-Republicans uncintisa ezimele. Ngomnyaka ka-2016 waxhasa unkosikazi Hillary Clinton owanqotshwa ngumnumzana Trump ukukhetho lokudinga umongameli. Ngeviki edluleyo umnumzana Bloomberg uxolisile ngomthetho wokuhlola mahlayana abantu kudingwa izikhali eNew York ngesikhathi engusodolobho okwakukhathaza kakhulu abantu abamnyama labahispanics. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bamsolile besithi kusobala ukuthi uthatha leli nyathelo ngoba esedinga usekelo. Umnumzana Bloomberg wayengumeya wedolobho leNew York kusukela ngomnyaka ka-2002 kusiya kwa-2013. Ngalokho, uthi umazi kamhlophe umongameli Trump layo engoweNew York ukuthi usenga ezimithiyo nxa ekhuluma ngobukhulu bamabhizimusi akhe. Umnumzana Bloomberg ngumholi wenkampani yamabhizimusi enkulu kakhulu egoqela ekamabonakude, imisakazo, kanye lamabhuku axwayisa abantu ngokusetshenziswa kwemali. Umkhankaso wakhe ubikwa ubhadale imali efika amadola ayizigidi ezingamachumi amathathu, $30 million, elembiko yokumkhankasela esakazwa kubomabonakude elizweni lonke ukusukela izolo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yebo ke ngalesi sikhathi sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook njengoba ke si-live streamer ku-VOA Indebele. Ngiyaxolisa njalo eminye imbiko isiginyiwe lucingo lwami. Kodwa silodanisa Blessing Dube lo Lindsay Hammond abasibukeleyo. Siyakwazi ukuthi bakhona abanye njalo imbiko yenu sizayifunda ingathutsha njalo. Okwamanje ke silalele umculo kaNqobile Malinga esithi Highlanders. Lizakhumbula ke ukuthi iqembu leli selilubhekise ukumdlalo alikanqotshwa ke emdlalweni elithumi lambili edluleyo njalo selikhangilele ukudlala kumdlalo weChibuku Super Cup kulandela ukunqoba kwalo elengeze Platinum Stars 1-0 enkundleni yeBuffalo Stadium izolo kodwa kakhathesi ke hayi umculo nje lokujayiva ke umculo ohaya iboso vela kunqobile malinga ke sikhangele ezinye ke zendaba ebesikhokhela ngesikhathi ukuphindela elizweni kukamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabaningi ibandla lezanu PF lithi limemukela ngezandla zombili ikhansili yakwaBulawa ikhangelelwe ukusungula kusukela namhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki esuka ku-72 esiya ku-96. Sibonge bonke ke abasixhasayo kuhlelo lwethu. Uzenzo Oscar Ndlovu, uPolite Gwakuba Maphosa, uBokuthula Sebangwenya, uTom Hlabangana. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.